Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje
kuwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamakliniki azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They won't send them back and we accept that. It need be to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaqotshwe kwelebhilitane abafike namhlanje eHarare. Owalwa impi yenkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uZulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lwamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburbs, Ntumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamakliniki azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
UDokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamalichumi la sificaminombili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization ngesilungu yiwo esizaqala ngawo siye phambili sincedisana lalawo amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo kuthiwa ivaccine ukhona siyacela abantu behambe behlatshwa kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandela njalo kwasi covid ngachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kupha kwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebeza qala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sithi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
Isakhamuza kobulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze-COVID-19.
Eshiya ukutholakala empilo soyegedini, no sanitizer, no wati, uyangena uziyephuma, kula nto eyenzakalayo but uthola abantu babhizi bayachumayela ngecorona kade ngaphela.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze-COVID-19 azisalandelwa.
Into engiyibone impilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni kuyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhise amaviri emota ikorona izasibulala kumele at least ugadi lona ngawo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizewa
umanisipala wakobulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuqhatsha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenze council ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amachumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave. Unobhala weZCC umfundisi Kenneth Mtata uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa yi-COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eye-vaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this
thing. Siningi imibiko esiyithola ngose kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu. Lobhubhane le-COVID-19 sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane nabafundisi
members and the clergy.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela lenkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumela no-Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlahlangani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Tafazi wachigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sikubona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili. Ama-church mele abone ukuthi abazalwane bayavaccinethwa njalo bayalandelela okukhulunywa yi-WHO njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngoba singakhanyela sibili lapha e-Africa kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhane lolu solubulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi singayekela ukwenza into enje asisalandeleli i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi-COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu COVID-19, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. UDr. Mahomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures.
Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo. Nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane, kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke, kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
We must get vaccinated.
Linkuthazo yabe ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kaMpimbitho wanyakenye kwasila bafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba baphose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulumkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esekhaberon kwele Botswana.
Kungekhatshana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo. Abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngoNhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sekuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Africa ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandle ukuthi baqede ukuqhuba lolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu e-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Umnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Ya, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa abakatholi idosi yesibili. 9 labantu abaningi kakhulu belokho belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokho betesta positive. Ama cases ayakhwela ukuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. Ele Zimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumilane 14 abaqotshwe kwele Bhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyene kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Bhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elidizikiwi ezidabuka kwele Zimbabwe ezilijumilane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokuphika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze lohulumende wakwele Zimbabwe ukuba abantu laba baxotshwe. Uhlangothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexotshwe kwele Bhilitane kusukela ngoMzibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxotshwa kwele Bhilitane uNomzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona batshiyile abafazi, abanye batshiye abantwana, abanye batshiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha. Sibebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje umthwaqana abayithwele behamba layo. Ende lokho akupheleli kulaba kuphela but kuzabe bebamba bathi boni target yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani kuba yi 100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncana indawo.
Utafumane uthi abasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kwele Bhilitane
kabahambe bebona amagqwetha kwenza ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sidole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyikuthi isizathu sabo ke sokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyikuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya bahamba besiya khona ngale besiyadinga indawo ephephileyo, akutshintshanga, okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxotshwe nguhulumende wole Bhilitane. Omunye wabo ngunkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kwele Bhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Saba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They won't send them back and we accept that. It need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha njalo kasoze sibenze
lutho unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakwale Bhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanyeke udabo lwabo enkantolo. Umahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. Ele Bhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lebhubhane lwe-COVID-19. ngaphansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa kukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhakela ukuthi sisekinisweni izanti yebina ngokwayo ngoba yiyo kusayo yona ibhizi yakhampeni ikhampeni anjani uzayinanzeli ukuthi balama-programs engxono zokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa abantu esezesa bayabukuthi abantu bayigcwala khona bana zokuthiwa abantu bayalamba umfesiledlabo uhambeni nika izipho ebantwini abadwekayo abantu bayigcwala so izanti yebu ukhampeni ibhizi yalungakhanyela sokuhla basokulaleku ezobulenjini kodwa langapha ku-local media babebhizi bebekhampeni so-ke kuza-afektha kakhulu ngoba laba opposition ngavele uzame kancane ukuthi uthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho eyayinale COVID-19. So ke kulamachance aphezulu kakhulu ukuthi kuza-affecta sibili impumela e-election okuzenza ukuthi izame into zibe lula kuyo ngoba yena ngenxa yabuza isi-taking advantage of this situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama-rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kande ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakele ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyabona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezanu ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampeni abaye bengakhampeni. Sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplain ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair. Icourt ezanwa eranwa izanu bese idecide ukuthi hayi siyezinto zenu but ama-villagers and akuphi phelele lapho kukhutshekele phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened enza ukuthi but bona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokhu akutho?
Eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobugwelegwele obokuthi igama le-election lapho ngophikisa njalo ngiyavumela ngayo izinto zivele zi-right zonke le COVID ngekho ibaba kwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engingakutho engxenye leyo ndlela esingathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani sitho njalo khona ubugwelegwele bezwa izano buba exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesibe lababusi abanye o-Arab Moyi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo banda bemalawi ngakhamuka izibanda barika labezinto eziningi ungasuke ngala bezambia ungene ngale kube nyerere into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala so engakutho ukuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxasazi uNdlovu ngathi izani yarika kodwa mna into abantu hayi singadangali engxa yomntu okunye okwenza ubona izani layo ngathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ngumakhansi sima usiyavotwa kuthiwa uvote abantu about 20% siya ku-30% kushuthi abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuyenza izani futhi belehamba hen so-ke mina still say hayi uNdlovu mbela uthi izani yarika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami.
Ye, nantu daba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi, uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi, kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano, amano awokususa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu, but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni ukuparticipate. Yinto eyenzakalayo vele emntwini, angathi uyazama ulutho, ayehluleka, zama, ayehluleka, ugcine sedangele, angasafuni ukukwenza. konoke se danile. Bese usibane apha bese sithi akuvote 20% ukuphela and this is not right. The thing is abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifile ka 10. Ingavela ka 10 vele after chance ukuthi uzokuyipicke futhi. Singawani kusebenzisa ama case studies abo Daniel Arap Moyo nabanye. Possibly environment zakhona zazingafanani. Asikazi sikuzwe lokho okwemilitia lezano lekhona le. Ukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka. So ukuthi i-opposition parties ibilokhu kubheka. So ngathi ama-professional opposition parties. Ukuthi nabo they just have to participate. Kwenza ukuthi bathole amandla khonapho. But bekwazi ukuthi at the end of the day into le ivele izothathwa izame. Whether kuthi COVID kumbe akuna COVID. Sibe sesiyisebenza njenge-excuse nje i-COVID. Asithiyeni COVID. Sicabange ngama. In actual fact, perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to take over from ZANU-PF. I would see, bese sicasha ngayo ukuthi kuthiwe asakampenanga. The question that follows is, if benivunyelwe ukukampena, bekuzoyenza umehluko yini?
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibindi, isikhathi sesingani sidliwa ngumango, ungathi fahla, usiphi imbono?
Ye, engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela, uthi iZANU kwesikhathi kulamanye indlela, besikhathi ngama-tactics ewasebenzisayo. I-tactics esegcekeni la ngabe singayinanzeleli iZANU, iyahamba ivula ama-political parties amaningi. Kholoko sengikunanzela ukuthi sibilisi eqinisweni kuyindlela abayenza ngabomu ukudivida i-ectelering zundlobe sithe na uqhathekela ukuthi abantu bangabambana njani engxesinye istrategy ukuthi abantu abazamana ama-political parties zonke amileyo a-oppose iZANU akazama ukudinga i-common ground bake babe ndawonye.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintathele izindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo lapho abangani izihlobo iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kwinhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kamuyi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi umuntu wayehlangani abantu bonke njalo umuntu bele record clean politically and then socially umuntu obehlezi kuphela abantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso ngomuntu angasoze khuluma into elesesifike ngizisomela kodwa ekhuluma iqiniso lakhe lonke liphelele yi-right hand engajoshwa Nkomo. Iy'nkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo. Iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuka kuyi-historical and ne-information ayehambisa kulezo zinkamba. Ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazenga belibizo lokuzigada kumbele ukukhuluma ngezinto ezilombele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu iyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi kungemva kwenti ngumuntu wathanda ukuthi ezihlabele njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professional sabenge nokokunye kuyimisebenzi lokomthethele.
Ye kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla leZANU PF zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Koche labo bezomvalelisa.
Kakhulu umuntu bengeladenti umuntu njalo wazibe yihistory yonke ezakho lalapho yaqalisele khona yokuthi ZANU yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakutsho konke khona lokho njalo umuntu lwana ongazengebe yinsitho abatshala ngomuntu wayethanda ukubahambanisa ngihlanganisa abantu ngomuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kumanye amapolitician very senior kodwa wayengazitshengiseli lafana lalaphana.
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansiliya kobulawayo sebesungule uhlelo lomakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.